Amalungu ebandla lezanuphepha ngqotho ukhetho lwamaprimary ezansi emandebeleni agoqela umnumzana Bhedi Nkonxube ebehleze ekhalaza ngokuthi ukhetho kaluqhutshwanga kakuhle njalo kumele luphindwe. Bebesithi njalo amanye amalungu anjengomnumzana uMpile Marupi bekungamelanga angene kukhetho ngoba engekenelisi iminyaka emihlanu ekubandla lezanuPF. Iningi libikwa lisele libambiwa ngaphansi lapho kumenyezelwa ukuthi uNxube sezancintisa endaweni kamarupi emhlanganweni oqhutshelwa emahofisini awebandla lezanuPF izolo. UMarupi uthi umiso wokuncintisa kukhetho kungenasizathu kodwa kathandanga ukukhuluma kabanzi ngalolu daba esithi kukhulunywe leziphathamandla zezanuPF. Umgcini sihlalo wezanuPF ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Tweni uthi amabizo alabo abazamela ibandla lezanuPF kulo mhlubulo avele eHarare njalo ngeke achaza ukuthi elingancube lona lingene ngaliphi. Imizamo yoxoxelo nobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla umnumzana Obert Mpofu iyehlule. Inenge eGwanda South libikwa lisidla amalahle nenethelo elithethwe izanuPF lisithi alisoze limvotele uNxube. Kulo mbiko subhode enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eWhatsApp okhuthaza uZulu ukuthi avotele ilunga le-MDC Alliance eGwanda South othi athele nibhola ekhathini njengoba abanye besithi ibhora Msango njalo yethesa uNxube mlandu wokugoqa izandla eminyakeni edlula amajumi amabili esephalamende. Ocubungulezo mbusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi indlela amabandla ezanuPF kanye le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa aphathe ngayo udaba lwamaprimary kuveza obala ukuthi intando kaZulu kayilandelwa.
Sekubonakele ku-MDC lakuzanu ukuthi amaprimary ama-branches ayakhetha usibani bani utabamele, kodwa uthole ukuthi ama-national officials ephathi akukutshintsha lokhu akhiphe lo afake lo. Loku kutshengisa ukuthi idemokhrasi iyasilela kakhulu kuzanuPF naku-MDC. Into edanisayo ukuthi manje pho abantu bazakhetha ngaphi ngenxa yokuthi i-opposition le-ruling party bakhanya ngathi bazimbila zantabanye nje.
Kubikwa kulo ngungezwanani kumanyano ye-MDC Alliance lapho amalunga we-MDCT abikwa efuna ukuhluthuna izihlalo zamalunga awe-MDC egokhelwa ngumnumzana Westman Nxube. Isikhulumeli se-MDCT ezansi emandebeleni egokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umnumzana Eke Moyo uthi bekulokungazwanani kodwa sekulungisiwe.
Loba kulezikhenqe lapha nalapha abanye abakhalayo ukuthi yimi na ngisangenanga kusuke kwangena ubani yena ube yilokhu ube ngamelanga angene ngoba eyilokhu, but engingakutsho ukuthi hayi i-primary election isifikile isidlulile abantu sesikhangelele ukuthi siye ku-nomination court. Laba abavunyelweyo yi-alliance at provincial level bazaba-appointed ke ku-nomination court ngelanga lona lelo.
Udaba lwamaprimary lokhu luhlupha kuzanuPF le-MDCT lapho kubangwa khona izihlalo kungenani lokuthi idale le-nomination court lizahlala kwinsuku ezilithumi ezilandelayo. Unkomo uthi udlakela olube khona kukhetho lwamaprimary luyadanisa.
Inhlanganiso elodlakela kakhulu yasuka lalo kudala izanuPF. Into edanisayo yikuthi lolu dlakela ungathi siyathelela amanye amabandla soluthola nawo ku-MDC namanye amaqembu. Udlakela kakhulu lungathi aluhambisani le-democracy kungenxa yokuthi luyindlela yokwethusela abantu ukuthi bengakhululeki benga-expressi ama-views abo ngokukhululekileyo.
Eminye imbiko iveza ukuba uMarupi uvinje okumele ibandla lezanuPF ngemva kokubonakala kwembiko abeyibhala enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa ebulenjini eFacebook lapho kade ethola abaphatheka kumbhuqazwe wegukrawundi. Ngeviki edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uke wathinta ukuba bakhona abanqobe ukhetho lwamaprimary asekebumbe iqhinga lokumkhipha esihlalweni sikamongameli besebenzisa amandla edaleni ephalamende. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Nxube.